ndaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngomgqibelo mhla zintathu kuNcwabakazi 2019 uGiftube. Endabeni zethu lamhlanje, inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority izikhuphule intengo yamafutha ezimota. Kuqhutshwa ngokuthula ukhetho lokudinga kuzamela ilupani isitejale lephalamende.
Ukhetho ngokwalo lwanamhlanje luhambe kuhle, sibili luhamba kuhle, abantu bayavota kuhle sibili, akukabi mbodi nami.
Luyaphumelela uhlelo lokusenga inkomo.
Mina ngathi ngiqalisa bangisenga 1 liter ngelanga. Ngathi nami mananzami. Ngikhuluma namhlanje sengisenga 7 liters okunkomo eyodwa.
Izilwane lokhu ezithwalise nzima abantu ePlumtree.
Ayirhotsho zimotshile, zabuya zamotsha futhi lapha emlageni endaweni okuthiwa kusetwayitwayi, zabuya zamotsha kwamakhulela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority isikhuphule intengo yamafutha ezimota kulamalanga amalutshwane kusanda kukhutshulwa intengo yepetrol lediesel. IZERA ithi ipetrol isithengiswa nge-$9.01 kuthi amafutha ediesel asithengiswa nge-$9.06 kusilinganiso selitre. Ipetrol ibithengiswa nge-$7.47 kuthi ke idiesel ibiyi-$7.19 kusilinganiso selitre. Inkampani le ithi inguquko yentengo le idalwe indlela osokuhlawuliswa ngayo emngceleni welizwe. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zenkampani kahulumende. Abancintisa kukhetho lokudinga ozamela ilupani East edale lephalamende olwenziwe lamuhla bathi luqhubeke ngemfanelo loba nje kukhanya kulabantu abalutshwane abavote kukhetho lolu. Amabandla ancintisayo akhokela ele MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, ele ZAPU iZANU PF lamanye athi abantu bavote ngokuthula kukhetho lolu olwenziwe kulandela ukubhubha kukankosikazi Sithembile Gumbo wayemele indawo le ekubandla elibusayo. Labenhlanganiso ezimele yodwa eZimbabwe Election Support Network bayakusekela lokhu loba nje bekhala ngokuthi kukhanya bebalutshwani abantu abavotileyo. Umsekeli womgcini sidlalo wenhlanganiso le umnumzana Dumisani Nkomo uthi balabantu abaningi abahlolisisa ukhetho lolu.
IZESNI njengenhlanganiso ekhangele ukubana indaba zokhetho zihambe kuhle ilama-observer angu-62, kuma-polling station angu-62. Ama-observer lawa aqalisa ukuhamba kuma-polling station izolo, ngikhuluma nje kathesi. Lokhu bekuma-polling station silama-stationary observers akhangele ukubana ukhetho luhamba kuhle. Ukhetho ngokwalo lwanamhlanje luhambe kuhle sibili, luhamba kuhle, abantu bayavota kuhle sibili, akukabi mbodi nami.
Ilunga lebandla le-MDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi balutshwani abantu abavotileyo kusukela ekuseni namuhla.
Abantu kabaphumanga ngendlela kade sikhangelele ngayo kuyavota. I think i-total voter turnout iza kuba less than slightly below 50%. Wakutsho ukuthi khona amavota ambona ukuthi abantu bonke abavotileyo bazadlula ku-10,000.
Ibandla lakhe likhangelele ukuthi umnumzana Dalumuzi Khumalo uzanqoba kukhetho lolu.
Indlela esahlangela ngayo elizwi mbona ngani kuyavuka kusasa lokho okusayo. UDalumuzi Khumalo esengu-MP weLupane East, akasekho umuntu okwanileyo engqondweni ongahamba ukuyavotela iZANU. Kutshengisa sobala ukuthi khona iZANU kakula lutho enganceda ngayo ilizwe leli. So ngenxa yakhonokho-ke njalo bese sikhangela le candidate yakhona yeZANU. Ngokungumfana nje ukutshona kuzidakelwa kulale bhawa, akula lutho ongakutshengisa ukuthi ngumuntu ongayamela abantu.
Kodwa-ke umnumzana Belief Gawule webandla leZANU PF uthi ibandla leli lizanqoba kukhetho lolu lapho kuncintisa khona umnumzana Mbongeni Dube.
indlela okusetshenziswe ngayo le mihlangano kade siba layo, le attendance yonke kade isenzakala, konke kade kusenzakala constituency, ama-campaigns onke esiwayenzileyo, into akukhanya ukuthi iZANU PF ibiselile i-constituency yalo. Lokwana kusombuzo kusegcekeni, but ngibe sengikhangela abangani bethu labana i-MDG Alliance, hhayi bebe-struggle nje, bebelwisa ukuthi bathole abantu khona ngale, imihlangano yabo vele hhayi binganabantu.
Ugawule uthi ibandla le-MDC likhohlwe liphinde ngokunqoba endaweni le.
Ngakhuluma konke abakukhulumayo ukuthi i-candidate yethu untanga sibili ujaka lakodibeli lana liseselincinyane, kodwa-ke abantu bayakwazi abakufunayo. Uvele umfana obevele active kule partini ebekune-National Youth League. So akumangalisi kakho, kakomutsha futhi emsebenzini wesizwe lo. Ijaha nje liseselincane, kodwa-ke livele belikhona endimeni. Akumangalisi khona ukuthi vele abantu bayamthakazelela.
Amanye amabandla akuqila elemthwakazi Republic Party lawo akhangelele ukuthi azanqoba. Umnumzana Bhekinhlalo Ndlovu webandla leli uthi abantu bayabasekela okumangalisayo.
Uzonqoba uBaba uShaba laphana eLupane ngoba umsebenzisi wenzile sibili okukhampena lapha, okutshengisa ukuthi labantu bebesijabulela kakhulu. So sje ukuthi siwine laphana eLupane kube yi-sitiyeti yokuqala okuyangena ephalamende.
Ngala ndaba lokuthi maningi amabandla aphikisayo ancintisana lele ZANU PF kukhetho lolu.
Siyakuzwa bakhala ngamavoti ngoba thina si-MRP vele i-agenda yethu ihlukile kulala amanye amaphathi. Thina into esiyilwelayo ayifanda wonke lawa amaphathi lawo. Imeseji esiyiphetheyo thina esiyiphathela abantu yimeseji entsha engakazi ikhulunywe, ngoba laba abanye bakhuluma ngokuthipha izami, izami ikhuluma ngokunye. So thina sikhuluma ngokuzivusa kwethu as abantu bemathebeleleni.
Isikhulumeli sebandla lezaphu ezansi yelizwe leZimbabwe umnumzana Patrick Ndlovu laye uthi bazanqoba.
Sisebenzile, singenile phansi sakhuluma labantu. Sathemba khathesi abantu bakithi banazelele ukuthi uma bevota abangavoti ngonaka, bangavoti okokulwa, abavoteli ingqubela phambili, bavoteli bandla elingqubela phambili. Ngathi umbele yi-joint track record or a development, ibandla lakhona ezapho.
Uthi okuhluphayo ukuthi amabandla aphikisayo kawamanyananga kukhetho lolu.
Zame ukubuza nabafowethu ukuthi sambaneni ngathi wakhathi sisijayo lesikhathi, kodwa ngiyathembisa ukuthi ulolu khetho oluzayo lolu lokhu esikwenzayo ngasese ngitsho sangavume ukukhuluma ngakho lapha kwimidiya kuzabe sokule mpumelo ezwayo sibili ukuthi iZANU PF iyathola abantu bebambene.
Ngasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zekhomishini yeZimbabwe Electoral Commission eqhuba ukhetho lolu olugqitshwa kusihlwa namuhla. Kukhangelelwe ukuthi amavoti azabalwa ngesiphangiphangi, impumela yethulelwe uZulu ngesonto ekuseni. Izakhamizi ze-Irisville esabelweni seMatureni South zithi luyaphumelela uhlelo lwazo lokufuya inkomo zochago oluphathiswa yinhlanganiso ye-Feed the Future. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Uhlelo lolu luyaphumelela ngoba abalimi sebesenelisa ukuthengisela uchago eMzingwane Meal Collection Center. Abenhlanganiso eyasungula lolu hlelo iFeed the Future bathi inhloso yokufundisa izakhamuzi ukuba zenelise ukuba ngabalimi abalobungcitshi bokuyafuya inkomo zochago lezenyama bezithuthukisa ngasikhathi sinye betholisa ilizwe inyama lochago. Umnumzana Maynard Chirima wenhlanganiso eyeFeed the Future uthi bapha abalimi ulwazi lokufuya inkomo zochago.
Those farmers are being trained on dairy management but using their beef cattle. It improves the productivity of the beef cows but it also equips the farmers.
Abalimi bayafundiswa ukusenga uchago kodwa besebenzisa inkomo zenyama. Lokhu kuyancedisa ukuthi inkomo yenze kuhle, njalo uhlelo lolu lupha abalimi ulwazi lokuba ngabalimisi bochago ngenkomo abalazo. Sibona engani abalimi baluthathela phezulu lolu uhlelo, kuthi ngokuya kwesikhathi bazabe sebengabalimisi abakhulu bochago asebengezelela kabanzi elizweni ekutholeni uchago.
Inkosikazi Soneni Ncube ongomunye wabalimisi uthi sesenelisa ukuselela imuli yakhe ngoba ethola inzuzo ekuthengiseni uchago.
Mina ngiyabonga kakhulu kwabe Feed the Future ngoba yibo abasifundisa ukuthi inkomo zenyama ziyavuma ukuba zibe ngezochako. Lamuhla sesingabasengi abakhulu abathengisa uchako ngenxa yalimfundiso. Imuli zethu azisalwazi udubo ngoba siyathola imali zethu every 2 weeks esasizingazitholi ekuqaleni. Thina indlala asisayazi.
Omunye wabafuyi benkomo zochako unkosikazi Nokuthula Moyo uthi umsebenzi wokufuya inkomo zochako kasiwo wabesilisa kuphela kodwa labesifazana bayenelisa ukuwenza.
Kuba umlimisi wochako awusiwo umsebenzi kababa. Umuntu ongumama uyenelisa ukugcina inkomo mhlawumbe ezingcono kulabo babo. Thina sikhona lapha singabomama kodwa sesithola imali yethu ekubeni ngabalimisi bochako. Asisabuyeli emuva ngoba sesikwazi ukuthi inkomo ziyakugcina njalo ngikhuthaza omama ukuthi asekeleni ukuthi sihlale sikhangelele kubobaba nokuthi senelisa ukuphilisa imuli zethu nxa singabasengi benkomo.
Omunye wabalimi unkosazana Beauty Dube uchasisa ngokuqala abakwenzayo lolu hlelo lokuphakama abakwenzayo.
Mina ngathi ngiqalisa ngangisenga 1 liter ngelanga. Ngathi lami mananzane. Ngikhuluma lamhlanje sengisenga 7 liters onkomo eyodwa. Khathesi ngeziyi-4. Isifiso sethu ukuthi uchago lwethu lungapheleli umzini wami milk collection center. Kodwa lathi sithengise. Sithengisele i-dairy board yeZimbabwe. Sibe ngabalimisi abakhulu. Sibona lokhu kuzafezeka. Ngoba nanku sesathengisola. Umahluko omkhulu usukhona empilweni zethu.
Izakhamizi ze-Irisville eMzingwane sezingene kuhlelo lokuba ngabalimi bokufuya inkomo zokusenga uchako. Bathi inkomo ingabalethole sebeyivalela ingasayi emadlelweni lezinye bayiphe ukudla okwenza ukuthi yehlise ngamandla ukuze benelise ukuthi bayisenge. Bakhangelele ukuba ngokuhamba kwesikhathi banelise ukuthenga ezochako inkomo ukuze benelise ukuthengisela iZimbabwe yonke. Inhlanganiso yeFeed the Future eyiyo eyasungula lolu hlelo ithi iyajabula ngoba izakhamuzi zayamukela kuhle lolu hlelo njalo kulezithelo ezibukekayo empilweni zabalimi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Namhlanje sibuyelile njalo esigabeni sako Buche ePlumtree lapho kulezilwane eseziqede izifuyo. Sixoxa lesakhamuzi umnumzana Christian Dube. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Yabonga baba unkomo lenjandani ngakho.
Hayi siyaphila Dube, singabuza lina elisebunzimeni obungaka.
Hayi siyaphila nkomo, hayi akukabi lento empi nje engathi vele labantu. Okubuhlungu nje izifuyo nje eziphelayo baba unkomo.
Abazingeli bogatsha lwezendle abake bafika baphelele ngapi?
Bacina bebuyelile emuva ngokuba izilwane lezi zase zike zaphuma, so kutsho ukuthi labo badinga bayehluleka bacina bebuyele emuva kanti zizaphenduka.
Sezidale umonakalo onganani ekuphendukeni kwazo sikhuluma
nje. Omkhulu kakhulu baba unkomo nje osekuzwisa ubuhlungu ukuthi abantu abayibo abawonakalelwayo abaselaso isifiso sokuthi mhlawumbe izifuyo zabo zipublishwe ukuthi uhamba njani, like ukuthi maziyabe zitholakalela ezisele khona basela isifiso sokuthi khona abantu bashuthe izithombe ukwenzela ukuthi kuboniswe mhlawumbe abantu abangasiza ngoba bathi kufana lokuthi nje kuyakungani kuyadisplaywa izifuyo zabo, so hhayi akusabathokozisi.
Zihlasele kobhuthe langapi kahle kahle?
Kahle kahle ziqale esigabeni sikababa uMakhulela zasuka kuba umakhulela zabuya zazohlasela khonapha kwesikabhuche endaweni okuthiwa kukopembe emfuleni khona lapha kuba mshoti.
Nxa lihlanganisa umonakalo wakuqala lwakathesi izigaba zonke lingathi selilahlekelwe izifuyo ezingaki?
Ziningi kakhulu okungakuthi singabala mpela size sehluke ukuthi singathi kubo 40 something ngoba ihotsho zimotshile zabuya zamotsha futhi lapha emlageni endaweni okuthiwa kusethiwa itwayi zabuya zamotsha kwamakhulela zabuya zazomotsha khona lapha kobhutsho wakhathesi.
Phakathi kweviki like lahlangana labekhansili batheni bona?
Bathembisile ukuthi hayi balamathimu abakhulumisana nawo mhlawumbe ngabe mathathu or ebe adlule ebe kubo 4 angakwanisi ukuthi azoncedisa khona lapha elokuzeni esigabeni. So lathi sasesicela-ke ukuthi hayi makhe bekusenzeka sicela ukuthi becele ukuthi abantu labo befike isikhathi sisavuma ngoba into lezi zimotsha every day.
Kabachongo ukuthi bengafika nini?
Kube nzima-ke ukuthi beliqambe ilanga ngoba sigqugquzele mpela bancenga ukuthi mhlawumbe singathola ilanga ukuthi bangafika nini. Baselesithi hayi abangeke besinikeze ilanga. Into abangathembisa yona yikuthi abantu bazabuya njalo okufanele sikwenze iganga lethu leli likhulu lilikhulu linjalo lenkomo zigcwele iganga lonke. So kudingekayo ukuthi izifuyo zigoqwe zivalelwe kodwa silovalo futhi zona hayi abantu sebeqalile ukugoqa kodwa silovalo ukutheni ekugoqeni kwethu izifuyo lezi kuzayenza ukuthi mhlawumbe inyamazana lezi maziyale zingasatholi kudla egangeni emfuleni kuzayenza ukuthi zilandele zizozama khona ngaphele ukuze namakhaya. So silovalo lokuthi yikho lapho esingathola khona ingozi ngoba labo bayatsho ukuthi hayi ezilongu masesike sadla idonki kuyabe sekuseduze ukuthi singadla lo muntu.
Kungani kunjalo Dube? Inyama yomuntu le donki kuyahambelana yini?
Khona lapho-ke babunkomo angeke ngikutsho kangakho. Engingakutsho yikuthi ngoba abantu eyade sikhuluma labo labade sikhulumisana labo ngabantu abazi kakhulu ngazo izinyamazana. Yiyo into abayitshiloyo ukuthi hhayi ezilongu sesike sadla idonki sekuseduze ukuthi sidle umuntu. Kutsho ukuthi kulokhu kuhambelani ezinyameni lezi yomuntu le donki.
Hhayi isiyabonga Dube.
Ngiyabonga nkomo.
Hayi kwanele zakhamizi emakhaya olivalelisayo ngontunga milinkomo nkololokwana wamatukanduna.
Siyaba ngulike ntunga milinkomo owamanje singene kuhlelo liphuma nendaba litshona lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama nguChris Gande. Namhlanje sixoxa lomnumzana Raymond Phiri isakhamuzi sakoBulawayo sihlaziya umumo okhona kulezi nsuku.
Umumo eZimbabwe lapha akuna nto esikayo njalo into ezilokhu zisuka west and imali yangikhona ilokhu ilinga ivalu ithin ezigqinto sesiba lama-shortage lanhlobo okozinkwa laba basabonakali time yasica ama-batteries kula malayini ama-qes and lama-endless qes yona laya ama-fuels and hhayi zodwa khanya ngani i-china lizihlahla lo baba lo
ye manje nxa usithi wena kulama-qs lani khona okokwenzakalayo intengo yona ikhwela njani? Iyakhwela yini nsuku zonke kumbe sokwami ukukhwela?
Intengo iyakhwela sibili nsuku zonke sibili. Iyakhwela nsuku zonke sibili. Like for example, njengalaba abanakhaya laba, utshwala labo ukhwelile. So siyakwazi ukuthi by tomorrow kuyakhwela almost every week. Siyabe sekukhwelile. Every week siyabe sekukhwelile kwizinto kwangikhona. Ngikuzimisana nge-exchange rate yangkhona i-US dollars manje.
Bona behamba yini abantu emabhawa lanxa utshwala budula?
Abantu sizalithwane sibili bona 1-1 qoqo ngenxa beholile nje khona okukwama-RTGS nje bephonga ukuthi benze isizungu nje. Ngiyafica fica kodwa kuyabe kunezikhala sibili balithwane sibili abasebonakala emabhawa.
Manje bona abantu bathini ngalokhu? Sibonile bake bazama ukutshengisela kodwa kungani akusekho lokutshengisela lokho akusakhanyi. Bathini abantu nxa usizwa lapha emgwaqweni?
Abantu khanya lapha into ekhona khanya ngani sekwenelele signal elokuzenene ema-trade unions khona la akhangele izikhalazi zabasebenzi ukuthi khona engine-trade union ingafungi ukuthi khona abantu be-stay away. Ngathi kungaba ngokunye, ngathi kuqalisele khonapho nje.
Kodwa ubona bengahamba yini abantu bengayenza i-stay away yakhona leyo lokuthi ubone ngani ngaphumelela?
I-stay away this time ngibona izaphumelela ngoba ikhanya ngani izabacombined le major opposition party le-MDC of which vele abaningi vele kube nele khona ukuthi khona i-MDC ingakhuluma ukuthi khona angcono ukuthi sigene kuma-street protest nakuma-stay away, hhayi kungaphumelela sebele kakhulu.
Manje intengo yona leyi othi ikhwela nsuku zonke, abantu baphila njani? Asithi umuntu uyavuka ekuseni lisiyatshona kuyaba sekuhambe njani?
Abantu ukugijimisa na le price nale ekhwelayo, ungayiluthenga vele kukhona emashopu khonapha ukudilizelwa asakuzuzi. Kanti abanye sebethenga ngama-black market sezikhwelile futhi phezulu khonapha, but vele into yangikhona ayisamanejeki sibili ngokuyo ngokukhuluma isiqiniso.
Lo-ke ngumnumzana Raymond Phiri, isakhamuzi sakoBulawayo, ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Sawubonga kakhulu Chris Gande, singene kathesi kuhlelo lwabesifazana silosithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana uTilius Vanda obona ngeziphathelane nokulinganiswa kwamathuba kwabesifazana labesilisa kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Usichasisela ngomsebenzi abawenzayo.
Ikakhulu esikukhangeleyo amathuba alinganayo kwabesilisa labesifazane, kodwa sikhangele kakhulu ukuthi omama yibade besasalele emuva, ikakhulu ukuthatha izikhundla ngathi ku-community leadership njengoba thina siyi-resident association, lokuthi bephatheke kuma-decision making awesigaba, lokuthi bebezazi vele zona inhlelo ze-service delivery ngoba zithinta ikakhulu bona omama. Silama-meetings esiwayenzayo kuma-ward, kathi sibe sile program e-gender lapho sithi each ward kumele ibe labo mama abayi-10 labo baba abayi-10 abasebenza beku-gender portfolio. Sesikwayenzile kuma-ward afika 7, i-ongoing program. Sesizayenza ama-training ukuthi bezwisise ukuthi nxa sikhuluma nge-gender sikhuluma ngani, nxa sikhuluma nge-participation sikhuluma ngani. Sikhangelele ukuthi sizahlanganisa ama-ward wonke ongu-29 ama-2020 lawana, sibe lo mhlangano omkhulu lapho abazatrainwa khona, bebuyele beye-cascade information ekade sikukhangele ukuthi ama-gender issues ayasalela emuva ku-community ngoba omama bayabe becabanga ukuthi ezinye izinto azilancwedo. Engingakuthi ngomzekeliso lapho kade sibhoda khona, besithi nxa sesixoxisane labo baba labo mama siyethola ama-issues wethu kwezinye iy'ndawo kulezikole ezikhatshana kule ndawo koBulawayo engingalinganisa ngo-ward 17 ilokitshi elidala kakhulu elilokhu elingekabi leklinika esala kuqalelwa ngamalokitshi ayakhiwa kathesi.
Ngebizo iliphi lelo lokitshi?
Niphumula North Bamba le Perry Ebbing kubo Estate Methodist.
Manje abesilisa libona bephatheka yini lapha kuhlelo lolo?
Hayi, kuba nzima kwesinye isikhathi, uyathola beyi-30% kumbe beyi-40%, mathathu nje amawadi lapho esathola kuyi-50-50.
Kahle kahle liyabe libafundisa khona?
Ikakhulu thina nje sikhangele kakhulu nge-service delivery, siyabe sibafundisa ukuthi kumele bephatheke enhlelweni zesigaba kule ndaba zama-3% retention. Omama labo bephatheke kungabi ngobaba kuphela abathatha izinqumo ngokuthi 3% retention iphenduka izoyenzani esigabeni, imali liyani ephendukiswa esigabeni ukuthi izosetshenziswa kuntuthuko yesigaba.
Kulo hlupho lokusilela kwamagetsi, kwesinye isikhathi lo hlupho lokusilela kwamanzi, lukhathaza kakhulu baphi, abesifazana kumbe abesilisa kumbe libona bencedisana?
Hayi, omama ayibabaphatheke kabi kakhulu. Ngoba le mpilo zabantwana abangamankazana sezisengozini, ngoba bayangena egangeni besiyadinga zona inkuni. Liveli idolobho lona lingelankuni okufaka impilo zomntwana oyintombazana engozini. Iyahlukumeza ikakhulu omama, ngoba obaba isiba baphatheke into enizokupheka. Nxa amagetsi engekho, omama bahlukumezeka kakhulu, ikakhulu lapha emalokitshini. Ibalimaze futhi omama ade bezincedisa, abanye bepheka izinto bezithengisayo, sebehle balimala. Kwezomnotho ukuthi bekwanise labo ukwenelisa ukuziphilisa.
Kodwa zona inkuni lezo bazithola yini, benzani?
Akukho lula. Abanye uyathola sibili ukuthi umuntu usepheka ngamagabha ama-plastic lawana, okuyukuthi nxa isitsha i-plastic lana kulamanye ama-plastic athi angatshiswa aletha imikhuhlane ebantwini. Akulula ebantwini abangomama.
Loliyana uhlupho olwake lwakhathaza olokulahla kuhle impahla zabomama zokusebenzisa nxa besesikhathini, lama-diapers.
Ama-diapers lokhu egcwele indawo yonke kakhulu. Sikhulume ngakho kakhulu komunye umhlangano labomama, sibakhuthaza ukuthi kuqakathekile ukuthi imfihlakalo yomntwana bengayilahleli indawo yonke, ngoba bathesike obulawayo, ubulawayo besenelisa ukuthwala amabhimidliki yonke, ukuthi kabavuthelele befake emasakeni bekhiphele phandle. Kodwa hhayi, kukhanya abantu kusabehlula.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Otilius Vanda okugatsha olubona ngokulinganiswa kwamathuba kwabesifazana labesilisa kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo, Progressive Residents Association. Sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, yikho napha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu-ke Sithandekile Mhlanga. Le yi-Studio 7 esilisizwa siphuma ngapha eWashington DC. Wezemidlalo, iqembu leZimbabwe Warriors kusasa linqikelana leMauritius eBarberville Stadium kobulawayo kumdlalo weAfrican Nations. IZimbabwe Warriors yanqoba iqembu leMauritius 4-0 emdlalweni wokuqala eMauritius ngeviki ephelileyo. Kusenjalo, ijaha elilabazali abadabuka eZimbabwe uJordan Zemura usedlalela iqembu leBournemouth FC eleBhilitane. Udlale namhla iqembu lakhe lidlala leLyon emdlalweni wokuzilolonga. Lesibela ke umculo omnandi uwalove ma umatibela singake hluka nokuthi sikhangele ngamafutshane indaba ebezikhokhela namhlanje. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority of Zimbabwe ithi isikhuphule intengo yamafutha ezimota. Ipetulo isi-$9.01 kuthi idiesel isi-$9.06. Ipetulo ibibiza i-$7.55 kuthi idiesel ibiyi-$7.22. Kuqhutshwa ngokuthula ukhetho lokudinga ozamela ilupane isitetale lePhalamende. Luyaphumelela kakhulu-ke uhlelo lokusenga inkomo. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje. Wolivalelisa ngenjabulo nguGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.